Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshona njani solukandaba holamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 13 Nhlolanja 2024 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. EZimbabwe lamuhla limanyane lamanye amazwe ukunanza usuku lomisakazo olwe World Radio Day kulabanye abakhonona ukuba uhulumende akanikeze amankampani azimeleyo amalayisensi okusakaza.
Umongameli uyabe ekhuluma ephethe ama-report lama-statistics abe ewaphiwe yilabo abengatsha ezikhangela ngokudla ugatsha lwezokulima.
Amapolisa athi asebophe abantu abazinkulungwane phose ezine 3775 abetheswa icala lokuzihlalisa emhlabathini kahulumende endaweni ezijiyeneyo zelizwe. Kulemibiko ethi abatsha abaningi eZimbabwe abalabazali abasebenza phandle kwelizwe sebengamahlongandlebe ngenxa yemali abayithunyezelwa ngabazali. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usenelise ukuthuthukisa umnotho welizwe selukhe wathatha intambo zombuso ngomnyaka ka-2018 lanxa kulezijeziso zomnotho ezetheswa eZimbabwe ngamazwe aphetsheya ezibangela ukuthi ilizwe lingenelisi ukuboleka imali eneleyo emabhanga omhlaba. Umongameli Mnangagwa bekhuluma amazwi lalamuhla emhlanganweni osaqhubeka eDubai lapho okuthe gwaqa amazwe ehlukeneyo ingcwethi lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu kucutshungulwa ukuphathelane lokuguquka komkhathi ezokulima lekusasa yamazwe la. Uqhubeke wathi eZimbabwe selilokudla okweneleyo njalo ngelinye lamazwe amabili kuphela elizilimela ingqoloyi okusezingeni eliphezulu osekubangele ukuthi lenelise ukuthengisela amanye amazwe kube lemisebenzi eminingi njalo impilo yabanengi emaphandleni ibe ngcono. Ukuhlaziya lolu daba lokunye ukukhulunywa ngumongameli Mnangagwa usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Angliston Sibanda ingcwethi kwezokulima njalo engumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies.
Singakhonona sikhulume into eziningi siphikisane ukuthi jezo zenotho zikhona kumbe kazikho, kodwa singakhohlwa ukuthi ngomnyaka ngo-2021 isithunywa se-United Nations Special Rapporteur okuthiwa ngu-Alena Dohan wabhala umbiko iripoti eyakhuluma yabeka kwacaca ukuthi izijezo zenotho ezethulelwa eZimbabwe ziphambanisa njani ezomnotho weZimbabwe. Akula lizwe eselike lathuthuka lingaphansi kwezijezo zomnotho. Wonke amazwe axabana lelizwe leMelika leNgilandi lamazwe angasentshonalanga afakwe izijeziso zenotho ziyabe zisenzela ukuthi imkhonomi ozomnotho zingaqhubekeli phambili lelo lizwe lehluleke ukuqhubeka bese kusithi abantu babe sebevuka kwenzeke umvukela abantu bagenqula uhulumende. Kusukusela ngomnyaka ka-2001 kuze kube namhlanje iZimbabwe ibilokhu ingaphansi kwezijeziso zomnotho lezo kujongwe ukuthi ngoba ibandla lezanu-PF lanza uhlelo lokuthathela abelungu umhlabathi. Kanti njalo abantu suka sikhohle ukuthi impi yenkululeko yalwelwa ukuthi abantu bathathe umhlabathi. So nxa kungaba le sanctions i-corruption iyangezeleleka, kungaphinda kube le climate change ukuhlupheka kwabantu makhaza kuyangezeleleka.
Kodwa uyavumelana laye yini uMongameli Mnangagwa ukuthi eleZimbabwe selilokudla okweneleyo njalo impilo yabantu emaphandleni isithuthukile?
Angithi nxa kubeka uma platform manje akekho uMongameli welizwe enyake ngimuzwe ekhuluma ukuthi elizweni lami kunzima kunje kunje kunje. So yena uMongameli uyabe ekhuluma ephethe ama-report lama statistics abe ewaphiwe yilabo abengatsha ezithile ezikhangela ngokudla, lengatsha ugatsha lwezokulima, yibo ababe bemnike engithi mina ngama statistics lawo awasebenzisayo. Kodwa kwesinye isikhathi uthola ukuthi emaphandleni abantu khonoko akukhulumayo emaphandleni kakwenzakali kangako ngenxa yokuthi information ecorrect yabe ingafikanga kuye. Kube sesithola ukuthi kuthiwa kule report ethiwa eZimbabwe Vulnerability Assessment yakhipha ukuthi abantu abaningi bayalamba kakhulu eZimbabwe. So kuthatha ukuthi kube le synchronization eyochwayisiso locubungulo lona lolo olwenhlanganiso ezizimeleyo kanye lolukahulumende ukwenzela ukuthi imbiko efika kumongameli ibe imbiko eqondileyo. So yilo uhlupho olukhona. Kodwa ke i-climate change ukuquka kwezomkhathi kuphambanisa kakhulu inhlelo zokulima emaphandleni. Lonyaka kawukhanya kukhanya ngani izulu nje kalikho, sokuchile emasimini, indlala izabharha. Sokuqakathekile ukuthi ngabe kuyabanjiswana kulwisane lokuguquka komomo womkhathi lowo, njalo abantu bafunde indlela zokulima ezintsha okuthiwa i-adaptation ukuze sanelise ukuthi lanxa kunje sithole okokudla.
Lo-ke ngumnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi kwezokulima njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Green Afric Technologies, obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Amapolisa athi asebophe abantu abazinkulungwane phose ezine 3775 abetheswa icala lokuzihlalisa emhlabathini kahulumende endaweni ezitshiyeneyo zelizwe ezigoqela eGwanda, eMaswingo, Karoi laseChipinge, osekusolwe kakhulu zinhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu. Bathi njalo asebetholakala belecala yimthethwandaba bafika phose inkulungwane 985. Uhulumende uxotsha abantu laba emizini yabo esithi bazihlalisa kumbe bahlaliswa izigilamkhuba ngaphandle komthetho ngesikhathi sokwabiwa kutsha komhlabathi owathathelwa abalimi abamhlophe. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi isithumele amagqwetha endaweni ukuyaphathisa abantu laba lokuphikisa ukududulwa kwabo. Sixoxe uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lonobhala jikelele wenye inhlanganiso ezisola loluhlelo eye ibhethu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kuyadanisa okwenziwa ngohulumende ukubana ahlukuluze abantu bakhe ngalesi sikhathi izulu lisiyena izikolo zivuliwe, ukuthi kuthiwa abantu banikezwa 48 hours ukuthi besuke. Bona bababona besakha ilizwe balibulele. Uma usithi umuntu ode seyakhile, uma ukhangele impikitsha imizi edilizwayo, kuyadanisa ngoba kuyabe sokubonisa ukuthi umuntu ode chiye eyakhele abantwana basala beseduweni. Ngibona ngazathi lokhu kutshengiswa i-insensitiveness yabantu abaphetheyo. Ngumramba thina number 2.
Kodwa uhulumende uthi abantu laba bahlezi ngaphandle komthetho, yikho nje ebadudula ebaxotsha kulezi ndawo.
Abantu laba abanye bebethela ekhansilini, abantu laba bebevota. So uhulumende ubekwazi ukuthi abantu laba bahlezi endaweni zonezi. Asikhulumi ngabantu abaleviki, asikhulumi ngabantu abakhaya. sikhuluma ngabantu abaleminyaka edlula 20 abalabo 15 30 years behlezi lapho. So uhulumende ngoba abantu laba sebemvotele yikho sebaxotsha kabadingele indawo ngoba uhulumende uthi akufuzanga umuntu esuswe endaweni kongalandawo lapha yakhona. Umbuzo vele wonokhona ukuthi kade wabekelelani in the first place besakha endaweni yona le uma kuyikuthi indawo leyo ingafanelanga. So mbona ngazathi kuyikuxhwala kuyikuganga okwenziwa ngohulumende akulabuntu ukuthi izikolo zivuliwe kathesi. Uma ubasusa abantwana bona labo ususa abazali babo abantwana uthi bayenga.
Lina njengenhlanganiso yamalungelo kukhona yini elikwenzayo ukuphathisa abantu labo?
Eqinisweni bekungekho kodwa sesikwenzile. Kodwa besicabanga nje sike sahlala saxoxisana labanye abafowethu ukuthi uhulumende kube kuqakathekile ukuthi kuhanjiswe emthethweni ukuze into leyi imniswe. Awuxothi bantu bathathu badudule ungabanikanga indawo zokuthi behlala. So lokho sisazama ukuthi sixoxisane singabale mpumela yokuthi siyenze njani sizakuhlangana lamagqwetha ukuze kumiswe lento.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye ibheju likaZulu ubeqoqa icingweni leStudio 7. Umphathi ntambo kahulumende obona ngezomhlabathi lokulima umnumzana Anxious Masuka ubengabambeka ecingweni kodwa umsekeli wakhe umnumzana Davis Marapira uthi uhulumende akabuyele emuva ngalolu hlelo. Abatsha abaningi abalabazali abasebenza phandle kwelizwe bathiwa sebengamahlongandlebe ngenxa yemali abayithunyelwa ngabazali. Abanye bayisebenzisa ukuya emacansini ukuthatha izidakamizwa lokunye kube njalo labayiphatha ngemfanelo. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba eseHarare.
Iningi labasakhulayo asebexhwalile babikwa beyibo abaqhuba imicimbi lapho okunathwa khona utshwala, kuthathwe izidakamizwa kanye lokuphatheka kwezocansi bebaningi abizwa ngokuthi ngamavuzu kumbe sex parties. Omunye osakhulayo osebenza labatsha elobhengula youth center kobulawayo uQueen Phiri uthi liqiniso ukuthi bakhona abasakhulayo asebeyizigilamkhuba abasebenzisa buchapha imali ethunyezwa ngabazali babo.
Mlongano wami mina olabazali bakhe abase diaspora and impilo ayiphilayo ngeyokuthi every weekend uyabe out lasendlini uya host ama parties and akula muntu umuntu omdala omkhangeleyo akula muntu oyabe emtshela ukwenza. So vele umuntu onjalo akumelanga njani aphiwe imali kare sivele technology si advanced and abazali kungcono nxa kuyikuthi imali yeschool fees efunakalayo konke khonoko ama grocery abefunakala abazali bahle bayafake lesi ku account yesikolo nxa kuli grocery bethumeze kunjalo kuli grocery and imali ingabuyi direct to umntwana.
UVirginia Magigwana ohlala empophoma kobulawayo uthi kuyethusa okwenziwa ngabanye abantwana abalabazali abasebenza phandle kwelizwe.
Ngapha kithi kulomntwana owagcina exoshwa esikolo ethinyezwele imali wathunyezela ifoni ama-tablet esafika isamangale si-tablet umntwana lwana edownloada njengomntwana evelele esimali sakhiphile eziziningi edownloada izinto ezingayenziyo zihamba lazo sesikole tshona evukelisa abanye fihle ifoni leyana yazi yinto embi ukuthi umntwana abe le mali edlulisileyo.
Abasakhulayo laba benza amavuzu parties angelanhlonipho kodwa uyakulandula lokhu omunye osakhulayo uBelieve Mthombeni olabazali abaleminyaka edlula emihlanu besebenza kwelebhilithani.
Yebo, bengabele khona abakwenzayo kodwa isikho sonke. Mina abanye abazali bakhatshana kodwa bengathumela imali ngisebenzisa ngendlela efaneleyo. Kuloma mdala otshona ngivulele ilihlo ekhangela ukuthi angiyenzi bulima yini kodwa lokhu akutsho ukuthi la mali ngingasela okuyimali yokuzidlela phela.
Umnumzana Ndumiso Sibanda osebenza kwele South Africa uthi kuqakathekile ukuthi abasakhulayo abathunyelwa imali bayiphathe ngemfanelo.
Kuqakathekile ukuthi nabo laba abaseleyo xa sebethunyelwa ke izimali bazisebenzise ngezindlela ezilobuntu, indlela ezakhayo ukuze nalaba ababathumezela izimali bangaphatheki kabi ukuthi basebenza nzima besebenzela ukuthi abantu babo noma abafowabo badlalise izimali.
UDokotela Mbulisi Ndlovu, ocubungula indaba zabasakhulayo njalo osebenza ekolitshini leLupane State University, uthi ukutshabalala kwesiko lesintu ezimulini yikho sokudala uhlupho lolu ebantwaneni abaphiwa imali eningi ngabazali abasebenza kwamanye amazwe.
Khonokhana kwakukhona kudala ukuba le-extended family kwakusebenza ngoba kathe sasela ama-extended families umuntu lo muntu usebhekana lemoli yakhe kuphela. Akusela o-anti labomalume abaxwayisa abantwana. So mina nxa ngumzali ngingekho ekhaya ndidinga imali khona lephesheya, o-anti labomalume abaseleyo ngapha labo bazihlalela abasabheka ukuthi abantu abambona banjani. So kuliqiniso sibili ukuthi hhayi abantwana laba abasala bodwa kabalayo i-maturity yokuthi imali zona imali yona leyo enkulu abayithunyela abazali bayo bayisebenzise njani.
Ukulaba dabuka eZimbabwe abasuka elizweni besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi elizweni.
Ucwaningo olwenziwa yinhlanganiso ye-UNESCO le-UNICEF lwaveza ukuba abanye abantwana sebengamahlongandlebe ngenxa yokuthi abazali babo bahlala phandle kwelizwe. Lokhu kwenza ukuba benze umathanda. Kuleyinye njalo inhlanganiso ebona ngokwenzakala phakathi kukaZulu eZwandiri eyenza ucwaningo yathola ukuba isilinganiso sabantwanyana ababamba izisu bengawukhangelelanga sifika phose ikhulu elikhulwini 95%. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
ELeZimbabwe lamuhla limanyane lamanye amazwe ukunanza usuku lwemisakazo olu-World Radio Day. Kulabanye abakhonona ukuba uhulumende akanikeze amankampani azimeleyo ama-license okusakaza, loba nje eziqhenya ngokuthi usenikeze imisakazo yezabelo ama-community radio stations ama-license amanengi. Iningi lalimisakazo ikhanya ingedlelana lohulumende. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu ekobulawayo.
ELeZimbabwe libambisane leMelika lenhlanganiso yemisakazo yezabelo eZimbabwe Community Radio Stations ekunanzeni usuku olweWorld Radio Day. Umsakazi olodumo ozimele umnumzana John Masuku uyaluthakazelela usuku lolu loba ekhala ngokunikwa kwamacence nguhulumende.
Esikukhuthaza uhulumende ukuthi kahle anike wonke nje ama-community radio initiatives ama-license njalo abavumele ukuthi bafantise benze advertising ukuze labo bathole imali yokuphathisa kwindleko zabo.
Obona ngokusebenza kwemisakazo yezabelo emisa Zimbabwe unkosikazi Helen Sithole uthi abasuthiseki ngokoma kwesandla sikahulumende ekubapheni amacence lokuvula amagagasi.
Thina njenge organization yemisa siyajabula njalo siyathokoza ngelicensing eyaphiwa ama community radio stations. Ama community radio stations lokusebenza zelana lawo ubana sazise uZulu ngemthetho yaleli lizwe efana le Freedom of Information Act. Ayasiza njalo ukubana uZulu ohlala emaphandleni lapho okungelayo iconnectivity yama mobile networks labo bathole izindaba ezingabasiza.
Iningi labantu emakhaya balalela imisakazo yamazwe angomakhelwane, lokhu uvezwa isakhamuzi senkayi eMbuma umnumzana Nkosi Khona Nkomo.
Ama-airwaves abambe, so kwezinye isikhathi even ukukhuluma ngani ngama-TV, TV vele kayibambi kahle ukuthi sikhatshana lesento. So the thing is ama-airwaves abambi kahle.
Abantu abahlala emadolobheni labo bathi kwesinye isikhathi umsakazo we-ZBC awubambi kuhle, bagcina bedanela ekubambeni imisakazo yaphandle kwelizwe etshiyeneyo egoqela iStudio 7. Isakhamuzi sakobulawa inkosikazi Lydia Ncube uthi kabakuthakazeleli okwethulwa imisakazo yezabelo.
Thina lapha kobulawayo eZimbabwe siyabe sifuna ukuthi silalele lathi o-ZBC. I-ZBC phela ilokuthi ibambe ingabanga. Umntwana uyakwanisa ukuthi abe le-exam yakhe ukuthi ubabizwa esikolo u-minister of this ngubani, minister of this ngubani. Uyabe sehluleka kakwanisi kakwazi ngoba sejali ukuthi SABC yiyo ebambayo. iTV webambayo thina abama local ethu abami yoni local iwe fanele libe sibe yazi abantwana bebekwazi
imisakazo yezabelo ayithandanga ukukhuluma ngenhlupho ababhekane lazo bethi kungabathathisela izichenqe abalazo kodwa bakhangelele ukuba uhulumende athambise isandla sakhe ekubapheni izichenqe lokuvula amagagasi Elamelika liqhubhe umhlangano namuhla wabakhangelane lokwethula okunenye ebulenjini owe creative content writers. Usuku lwalonyaka lunanzwa phansi kwesihloko esithi Radio a Century Informing, Entertaining and Educating. Imisakazo lokhu ithakazelelwa ngabanengi kakhulu emaphandleni. Ngimele umsakazo weStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Okwezomnotho. Ucwaningo olwenziwe yiZimbabwe Statistics Agency iZimstat ngomnyaka ka-2017 lwaveza ukuba phakathi kwabantu bonke abasebenzayo abafika phose kuyisilinganiso sokulikhulu ekhulwini i-96% ngabathengisa emgwaqweni. Emhlabeni wonke jikelele, inhlanganiso ye-International Labour Organization yenze olunye njalo uphenyo olwaveza ukuba inani labantu abasebenzayo liphose lifike kwisilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini i-60%. Ukuhlaziya lolu daba, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe loNkosazana Lorraine Ndlovu okhokhela inhlanganiso ye-StreetNet International njalo leye-Zimbabwe Chamber of Informal Economy Associations.
Impilo inzima kakhulu ebantwini abazisebenzela abanjengama street vendors abathengisayo emgwaqweni. Akula formula ukuthi umuntu angenzani ukuthi a survive. Yikho nje ukuthi umuntu ekuseni nsuku zonke uyavuka angena emgwaqweni ethandaza ukuthi uzaphuma ephethe imali ezamncedisa yena lemuli yakhe. So kubuhlungu sibili ukuphila lokusebenza njenge street vendor. Ngoba omunye uzathi ethembile ukuthi namhlanje ake ngihambe emphethe okuncane kokuthi siye kudlala abantwana abesethelekile abapolice e-council bafike babuthe lokho akuthekisayo aluze umuntu wenkosi. So indlela yokuthi abantu baphile baya emgwaqweni ngoba kungela msebenzi. Kakho umuntu ofuna ukuthona egijima njengempunzi. Umuntu lo muntu ufuna isithunzi sakhe esokuba ngumuntu lesithunzi sakhe sokuthi ahlonipheke kodwa ngenxa yobunzima bempilo abantu bayathengisa emgwaqweni akulala uthola unenge abalutholayo ngalezo mpahla
ye kulomthelo kumele bayihlawule phela ayama taxi lapha manje bakubamba njani behlupheka
kangaka kodwa kuyamangalisa ukuthi uzwe kuthiwa sebeza targetwa for i-tax kanti kuba lula ukuthi abantu bathekswe babhadale leyo mthelo ye-tax nxa kuyikuthi bakhelwe indawo ezokusebenzela ikho sibekho sikhuluma ngokuthi akwakhiwa ama-markets ama-markets lapho kulamanzi khona okuhlanzeke khona okulama-toilets okuza kwenza ukuthi labantu abafuna ukuthenga bayengena lapho so ama-feature ekho engingakutsho ne street vending eZimbabwe. Iku street vending eZimbabwe vele kukompuzile inye kunzima. Ikugijima kuphela umuntu engazi ukuthi ngivuka nje ekuseni ngizabuya la ngintambama. Kumbe liyachona ilanga ngiseselazo lezo mpahla zabe ngizithengisayo kumbe ziyabe sezithethwe. Zithathwa kunjalo gakho o accountayo. Ukuthi lezi mpahla esizithetheyo zingaka njalo zizabuyela kubanikazi kumbe zibuyele kubanikazi akula muntu okwaziyo ukuthi kwenzakalani ngalezo mpahla.
Lo ke nguNkosazana Lorraine Ndlovu okhokhela inhlanganiso ye-StreetNet International obexoxa ecingweni le-Studio 7 eseMorocco. Idale le-Senate elemelika lize lapasisa umthetho wokuphathisa ele-Ukraine kunye lele-Israel ngemali edlula amadola angamabhiliyoni afika phose ikhulu $95 billion. Amalunga ebandla lama-Republicans bebefuna ukuthi limali iye kwele-Israel kuphela kodwa amanye amalunga aleli bandla avota lamalunga ebandla lama-Democrats ukuze lomthetho upase. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Tim Moringai.
Hayi bile ngibona ngathi asokuza nceda ukuthi iIsrael Ukraine layo bathenge izinto ezizabanceda for their defense le protection yabo exactly for ilokho le Ukraine ngoba bebesengela izikhali for now but ngathi asebencediwe.
Siyabona ukubana bakhona kade bengafuni ukuthi ele Ukraine lithole uncedo ikakhulu ama Republicans. Ungathini wena lo?
Hayi into yankhona ngoba sesihamba ekhethweni kwa 2024 ye presidential election. Siyakwazi ukuthi ihistory ka Zelensky lo Trump ibingalunganga and ukuthi iRussia inqotshwe iUkraine is a big win for uMnumzana Biden. So it's very, very crucial. So I'm a Republican. I don't think in the House are going to pass this vote, but kuSenate isipasile.
Ye, manje nxa sikhangele khona okwenzakalayo khona le kwele Ukraine, ubona ungani imali le izaphathisa na ukuthi amabutho ele Ukraine anqube awe Russia?
Yeah, vele yikho kade sesikubona in the past 3-4 months ukuthi iUkraine ibisitshaya insimbi basebethatha over back abo Crimea le Western Ukraine. So imali le ehambayo is actually going to be a morale booster and bachintsha ugeneral wabo. So ngiyabona ukuthi kuyaba sekuleyo refreshing ideas ukuthi banqobe njani.
Ye, siyabona njalo ukubana izikhali ikakhulu ama missiles lamanye ama bomba bekusekuthiwa asesilela ubona njani wena udaba lona?
Okwakathesi with all these armaments ngizwe uminister weGermany ekhuluma ukuthi hayi kumele bafake i-production 24 hours babancwedi and lapho sokubuya khona imali I think we enough resources ezokuqedisa impi.
Umnumzana Tim Muringai ngolandela izombusazwe wele Melika. Okwamanje ke sizwe imbono yenu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, semfake imessage yami khonapho kini, angazi ukuthi inkinga yini. Bengicela ubaba lo owathi ufuna umongameli we-MRP uMqondisi Moyo afike kubo khonale ewanke. So manje kasakhulumanga iinamba zakhe zefoni mbe zeWhatsApp, so sicela afake iinamba zakhe zeWhatsApp kumbe ezefoni ukuze uMqondisi Moyo azazofika khonapho we-MRP.
Sanibonani, mina ngithuba Moyo. Mina ngikhulumela endabeni le eyaseGwanda ezwisa ubuhlungu obungaka, okuxotshwa abantu ezindaweni betshiselwa abantu izindlu. Abantu abakebeshiyane nezami behlukane nezami bevotele elinye ibandla ababona lizabasiza. Awukhama ukuthi livotele izanu iqede litshisele izinto ilixotshe ezindaweni alinandawo zokuhlala manje. After 2 years manje ke ma kuvotwa liyaphinda futhi nibuyele kuzanu livotele futhi kuzanu ibuye futhi nitshisele izinto nivotele tshintshanini abantu zamane ukuthi nike nitshintshe hlukane nezanu. Izanu iyahluleka kudala, yahluleka kudala izame ukuthi uyenzela abantu izinto. Abantu bagcwele amazwe wonke bagijima bedinga imisebenzi ngapha langaba naloko libhizi ngezanu. Hlukananani nezanu abantu, abantu kabahlukane nezanu bebe ne-change. Amanye amazwe ayabambisana ayatshintsha indawo yabo esebenze. Nina ke loko nibhizi ngezanu, ngezanu hlukanani nezanu bantu abadala, hlukanani nezanu.
Njani kwaphana kwesitwenge? Ya mina ke Mbonge, mina liyazibe xa ukukhuluma ngendaba leyi ezikolo eziphuma ku-0%. Ngithanda ukwelekelela khona phana ku-government ukubana i-government ngalesi sikhathi amabhizinisi abasakhangelanga ngisho iy'ndaba zesikole. Siyacela kunabaphathi asebele minyaka eminingi kakhulu ezindaweni ikikhangelisise lolu daba. Ye, mina sekumathebelele lothi kodwa sikhathazekile. I-government ihlezi phezu kwezandla kulezi izindaba fundo. Siyacela elizame ukukhangela abantwana abafeyila. Amatisha kudala ayitshintshaniswa izindawo, umuntu ebemotsha endaweni. Hawu, ake lizame ukwenza ezinye izinto zichaqe.
Studio 7 njani? Kathi sokwathini iindaba zekuseni kathi sasazizwa sala sivalwe iindaba zekuseni? Sokusenzakalani manje? Sokuthukisekile.
into yonke nje ezimbabhe yonke yonke ivele is nothing, it's useless. Whatever loba yini xa ithithi yenza ayiphumeleli ngendlela ihambe right, ayigcolisi kahle abantu, asikwazi nathi kwenzakalani. Selasibhalela manje indaba zekuseni manje senzile lanezi ebulisithim sozona ubusuku asisazitholi lezi lithingi zika-9 ezika-11 asizikaze sizizwe kwenzakalani. Hayi le nto yedodi leyo asikwazi kathi izimbabhe kade vele abantu bakhona kanjani, kanti into zakhona zonke ziphumelela zipasa zihambe everything.
Ngiyabonga sitsebenzi siyabingela. Wena angikheni sibanda umhlaziwa manga umhlaziwe ezana kumele ube
iqolo. Isikhathi sesidliwe ngumangoye, sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama lami ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.